besikhangele ekuqaleni ukuthi sizadlula eparlamente basebesithathi besingazisanga ke uspeaker weparlamente ukuthi sizadlula eparlamente umthetho wawuvumi ukuthi abantu betshenisele eduzane leparlamente. So sivumelene ke ukutshintsha umgwaqo esizawusebenzisa. So sithole nje ukuvumelana, indaba isiphelile.
Osekusitsho ukubana lizaqhubekela phambili lokutshengisela ilizwe lonke jikelele.
Silokwesaba ukuthi sizwangathwa khona kulabanye abafuna ukudisrupta umbuthano wethu. Ngabe bazomba ngazwe. Bazibiza bethi Zimbabwe Youth in Action. Balokhe besitsho nje esingakwaziyo ukuthi bakuthethe ngaphi ukuthi li-demonstration kayisiyo ezisebenzi nge-politics. So bafuna ukuyimisa leyo demo. Sikhangele ukuthi amapholisa azadila lali indaba kakuhle.